amapolisa athwala nzima ukulondoloza umumo wabantu befuqana lokunyathezelana bebangisana ukungena ngentuba obekumele bangene ngayo enzikini yenkundla yeRufaro Stadium besuka emabhentshini. Abalimeleyo bebethwalwa ngabenhlanganiso eye-Red Cross. Omunye wabayevalisana lomuyi uMgabe ongathandanga ukubethwa ngegama ulandisa ngokumenze weza enkundleni namhlanje.
Ngibuhlungu kakhulu ngoba konke okuselizweni inhlalakahle le eselizweni le ndaba yenkululeko ukutholiswa amathuba okuyathola imfundo ezikolo konke ngumgabe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabasakhulayo e-Citizens Forum uLonias Rozima Joni uveze udana wakhe.
Thina sithi kumele alale ngokuthula, siyamhlonipha njengomuntu omdala, njengamasiko ethu athona umuntu masefile sesishile kumele simhloniphe. Kodwa kumele sibone nje into ayenzayo, into azenzayo elapha emhlabeni. Thina simazi njenge-Pan-African giant, wayencedise ekhuluma nje ngaphandle kwelizwe kumbe ngapha eZimbabwe ekhuluma ngento ukuthi abantu abamnyama beke bebenawo empowered. Kodwa outside that, we also know him, siyamazi njenge-political leader. And engu-politician, wayenza ama-mistakes amaningi and wayenza into ezi-right eziningi.
UMajoni uthi lanxa waba lamaphutha akhe uMgabe oqakathekile manje kuba kukhangelwe phambili.
Kodwa kunama-mistakes awayenzayo, siyazi into zokulala ukuthi ufa kwayenza abantu egukurawundi nokwezinye izinto ezinjalo. Into ezokuthi even abanye abantu abakhona lapha emhlabeni bayahlukumezeka kakhulu ngakho. Kodwa thina sithi malokhu sokudlulile kumele sikhangele phambili. Sithi yebo wayenza ima-mistakes ona leyo, kodwa kumele sihambe ngempilo zethu njengabantu abamnyama, sibone ukuthi phambili singakwenzi futhi. Kumbe abanye abazobuya ngemva kwakhe babe ngabantu abangasoze beyenza ama-mistakes awayenzayo. And siyamazi nje ukuthi even outside Zimbabwe umuntu owayehloniphekayo kakhulu.
Unkosikazi Grace Mgabe, izihlobo zakhe lezomufi leziphatha amandla zikahulumende bebekhona embuthanweni weRufaro. Kusasa uZulu uzoba njalo lelinye ithuba lokuvalelisana lomgabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.